yilokho ke esibona ukuthi ke kwathi ukungenela kwabo kwenza ukuthi mhlawumbe iqembu elibusayo lingabe lisabonakala njengabantu abayilandelelayo le case ngoba bedinga indlela yokuthi iphele ngoba isingenelwe ngabantu nesingabo abababuka ngelinyiso abangaqondile ukubona ubudlelwano babantu abamnyama noma ukusimama kwabantu abamnyama la eSouth Africa noma kwi-region noma e-Africa yonkana.
Kodwa ke nxa sikhangele okuthiwa kwayenzakala ukubana kungaba kuliciniso na lokuthi nxa kuliciniso kuyenzakala yini ukuthi sibone umongameli unkosikazi Mugabe esengumuntu othoniswayo njalo kumbe engavunyelwa ukungena eSouth Africa.
Akusoze kube lula kanti ngoba kuzakhumbuleka ukuthi yathi uma yenzakele lento kwakuzoba nomhlangano weSADC khona la eSouth Africa. Lowo mhlangano owawuzothanyelwa nguye futhi umongameli Mugabe nabanye omongameli bonke abe-region. Ekufikeni kukaMugabe lana unkosikazi Mugabe wabe sekhwalifaya lento abayibiza ngolwasemzini enikezwa omongameli. Uthema esekhwalifayile ngoba umyeni wakhe wayesela yikho okwamkhulula ukuthi iqembu elibusayo la noma sithi government asebenzise khona ukuthi usenayo lento elizothi immunity ngoba eselithimba linye nomyeni wakhe owayesela kwenza ke lokhu ukuthi nokuphuma kwakhe kube lula. Ngiyacabanga ukuthi uma bengeza ukuthi ukhona bazokuzama lokho kodwa amathuba okuthi lokho kuphumelele ngokomthetho angathi asiphele.